abone izimoto ezingethuka aphuma abantu abaningi kakhulu begijima bethwele imbhobho ama-AK-47 bagijime bazongithatha phakathi kwe-taxi ngathi ngafakwa phakathi kwemota le ngakhanye ngithiwa phansi omunye enginyathele bonke bebenginyathele ngifakwele mbhobho so they drove i-distance sibili engafika bo-30 kilometers I didn't know ukuthi sasiyangaphi so bangibhala ngengwane after that they were asking for information ukuthi kathi ama-demo liplanani lifuna kwenzani what do you want to achieve ngatshaywa kakhulu inyawo lalapha imbala bangikhela ikhanda ngembodlela omunye ngibona wabulala imbodlela wangikhela ikhanda ngembodlela ngasikwa vele ndimile ngasekhanda ngatshaywa kakhulu bangikhipha izigqoko banithela la manzi and after that basuka bayandampa e-Fourwinds duze kwelinye iplot basuka bahamba then I had to walk ngithadi yanje lapho ngangiyokisa khona lapho engafika khona kwelinye indlu undoda ohlala khona wanginika izigqoko nje le ngasala ngigqoka ishort wanginika izigqoko lezicathulo sokuthi ngigqoke nge wangingidaye wangiletha etown lokuhamba kathi ezangikwanisa ukuhamba
uhambile yini esibhedlela
ngihambe ngaya bona udoktar wami nje wakhongonile nje ama-injections lamaphilisi
emapholiseni ke uhambile wayamangala
angahambi emapholiseni
kodwa uzahamba
yes
inwele uthi bakugelile awusela nwele sikhuluma nje
yebo wayifoni yami bayithethe bathethe le passport yami le mali yonke akade ngiyithwele